Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingalichona njani olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlaka 24 zibandlela 2019 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende usenikeze umculi obelodumo Oliver Mtukudzi obhubhe izolo inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero. Abezomvikela abagoqela amasotsha lamapholisa basolwa ngabaningi elizweni laphandle kwelizwe ngokuqhubeka bebopha lokutshaya abantu emalokitshini edolobheni lakoBulawayo. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezigoqela e-Crisis in Zimbabwe Coalition zikhuthaza amazwe omhlaba ukuthi abambe ngamandla umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amise amasotsha ukuhlukumeza abantu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende usenikeze umculi obeledumo u-Oliver Mtukudzi inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe. Umtukudzi obesaziwa ngokuthi nguTuku ubhubhe esibhedlela seHarare izolo eleminyaka engamachumi ayisithupha lasithupha wachazwa ngabaningi njengomuntu obemanyanisa abantu ngengoma abezihlabela. Okuningi siza kuzwa kungesikhatshana esilandelayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abezomvikela abagoqela amasotsha lamapholisa basolwa ngabaningi elizweni laphandle kwelizwe ngokuqhubeka phambili bebopha bethumba lokutshaya abantu emizini eminingi edolobheni lakoBulawayo ngemva kokutshengisela ngokungayi emsebenzini okwenziwe ngeviki edluleyo kodwa kwagcina kuqhamuka udlakela. Unompumelelo Moyo usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abantu abachaywe babotshwa ngabezomvikela izolo elokitshini lemakhokhoba koBulawayo lamhlanje bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi koBulawayo eTrade Gold. Umantshi umnumzana Tinashe Tashaya uzwe okwakuqala icala lezibotshwa uLeon Ncube, uKelvin Dube loCourage Best Mkandla abachaywe kabuhlungu ngabezomvikela bababopha emakhokhoba ngemva kokumiswa kwemota abakade bekiyo bakhuthuzwa bagcina besetheswa icala lokutholakala belezidakamizwa. Igqwetha umnumzana Ngqobani Sithole umele uNcube kuthi umnumzana Mlweli wenkululeko Dube umele uDube loMkandla edale lapho abavunyelwe ukuhlawula imali yesibambiso sebail lamadola alikhulu munye ngamunye. Umantshi Tashaya ukhuthaze uhulumende ukuba ayephenyisisa ngodaba lolu kabanzi aze lobufakazi obeneleyo mayelana lezibotshwa ubhaliwe kahle ngoba okukhona okwamanje kuveza ukuba bebotshwe libutho ngaphandle komthetho. Izibotshwa zibonise idale imvivinya abalazo kulandela ukutshawa libutho izolo. Igqwetha umnumzana Sithole uchasisa ngalolu daba.
Into eyenzakeleyo ukuthi izibotshwa lezi ezibuye ekhoti mina ngimelela esinye sangkhona. Izibotshwa lezi kahle kahle into eyenzakeleyo amalunga eArmy yiwo abamba abantu laba. Ngomthetho amalunga eArmy awala mandla okubopha okusetsha konke lokho kwade kusenzakala ingozi lihlazo emthethweni.
Kusenjalo ukubotshwa lokuthunjwa kwabantu kuqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo lapho isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa asechaze ukuba abebutho babikwa befike bemdinga ebusuku emzini wakhe yena engekho.
Ukutshengisela lokudlwangudlwango okwenzakale elizweni into ezimbili ezenzakale mina ngingekho elizweni njengomuntu ophume elizweni mhlaka 6 January kodwa ngithe ngilapho kade ngikhona ngathola umbiko othi ngiyadingwa ngidingwa ngamapolisa langamasotsha njalo bangidinga ebusuku.
Elinye lamagqwetha elimele uCharles Thomas loBernard Sibanda abacalwa ngokubulala ipolisa kobulawayo umnumzana Lament Ngwenya uthi balakho ukuphanyeka isicelo sesibambiso sebail kusasa ngoba idale beliyalela uThomas imvumo yokuhlawula isibambiso bethi ulecala lokuzama ukugenqula uhulumende okhethiweyo.
Sizafayila amaphepha ethu enkundleni kusasa awe bail aka Charles Thomas. U Charles Thomas yena bekuthwe inkundla state ukuthi ule conviction wake wagwetshwa egwetshwele treason kodwa hayi ngokukhangela ukuthi amaphepha enkundleni zabona ukuthi hayi kalani kalayo treason. So iapplication yethu sizoyifayela kusasa ebhini.
UThomas loSibanda bacalwa ngokuthi ngeviki edluleyo ngelanga lokutshengisela emzini wenjube kobulawayo bahlasela ngamatshe umufi obelipholisa uExxon Maune walimala kakubi wathwalelwa esibhedlela se-UBH lapho afike wabhubhela khona ngelanga elilandelayo. Ukuthoniswa kwamacala abantu ababotshelwa ukutshengisela kweviki edluleyo aqhubekela phambili loba nje kungacaci ukuba athoniswa kanjani ngoba amagqwetha ebikwa emalutshwana angamela izibotshwa njalo iningi labantu babotshwa ngabebutho okuyikwephula umthetho lelungelo labo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga. Lokhu sikudaba olufanayo inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezibalisa e-Crisis in Zimbabwe Coalition le-Human Rights Watch sezikhuthaze amazwe omhlaba ukuthi abambe ngamandla umongameli Emmerson Mnangagwa weZimbabwe ukuthi amise uhlelo lwamasotsha lamapholisa olokungena ezindlini bethumba ukuhlukumeza ukutshaya lokubulala abantu mahlayana. Lezi inhlanganiso zithi uMnangagwa ubesebenzisa udlakela ukuze aqhubeke ebusa ngendlela engathandwa ngabantu. UBenedict Nhlapho usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bekhuluma labezindaba eJohannesburg namhlanje abenhlanganiso zombili leze bathe kusobala ukuthi simo seZimbabwe kathesi sesisibi njengaleso esibekhona ngo-2008. Umqondisi wenhlanganiso we-Crisis in Zimbabwe Coalition ezansi yezwekazi le-Afrika umnumzana Blessing Vava uthe kusobala ukuthi uhulumende usehlamukele uZulu njalo abantu sebephila ngokwesabo kwesabisayo elizweni labo.
Arrests, abductions, rape,
ukuboshwa, ukuthunjwa, ukudlwengulwa lokushaywa kwabantu kuyaqhubeka loba nje umongameli Mnangagwa ethe akukhulunyiswani. Nxa isimo eZimbabwe singaguqukanga kulamathuba amakhulu ukuthi sigcine singasalawuleki kugcine kusiba lokungahlaliseki eZimbabwe.
Social unrest and instability in Zimbabwe.
Ngakolunhlangothi umqondisi wenhlanganiso ye-Human Rights Watch emazweni asezansi ezwekazi le-Afrika umnumzana Dioma Vinga wathi bethuswe kakhulu la indlela omantshi abebethetha ngayo indaba zalabo okuthiwa balamacala okuphatheka ekutshengiseleni obekusenziwa.
We also know that there are people with severe injuries who were hospitalized, who were dragged out of.
Siyakwazi ukuthi kulabantu abalimele okwesabekayo abebese sibhedlela bakhitshwa ngodli esibhedlela basiwa emthethandaba ukuyathonisiswa. Lawo macala athonisiswa kungalandelwa ukulawula kwemithetho yomthethwandaba. Akulabameli abantu bagwetshwa bephoswa emajele.
Convicted and sent to jail.
Ngalokho kuhlukunyezwa lezinhlanganiso zithi kulamachumi-chumi abantu asebebalekile eZimbabwe badinga kuphephela emazweni angumakhelwana. Lesi isimo esisolo kakhulu esiphathamandla senhlanganiso ye-Consortium for Refugees and Migrants, umnumzana Tifulufeli Sithumule.
Siyancela njengoba niyi-SADC leaders ukuthi ayibize umhlangano ikhulumisane no-president or nomwingameli walizwe laseZimbabwe u-ED Mnangagwa ukuthi kube ne-peace, abantu bakwazi ukuphilisana, bakwazi ukuthi bayicoce le nto le, kungabi noyena ukuthi impilo zabantu ziyaluzeka, abantu bayashona, abantu bayashawa, abantu bayalimala kule situation ebakuyo.
Lezi nhlanganiso sesikhuthaza inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu lezipha uncedo kule South Africa ukuthi zemukele lokuphathisa amaxhuku abantu ababalekela lolidlakela bezophephela kwele South Africa. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Live talk lamhla kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama sihlolisisa udlwengulwa kwabesifazane ngamasotsha lokuchaywa kwabantu ngesikhathi betshengisela ngeviki edluleyo bekhonona ngokugugudeka komnotho welizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Ake sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli Felix Tshisekedi ufungiswa ukuqala umsebenzi wokukhokhela ilizwe leDemocratic Republic of Congo lamhlanje, kodwa ubikwa eqalekile ephakathi kokupha umbiko wakhe wakuqala. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bezikhona emkhosini wokufungiswa kwakhe esigodlweni salelo lizwe iKinshasa, ukugoqela lodedele yena uJoseph Kabila. EZimbabwe lona belimelwe ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Unobhala jikelele wenhlanganiso omanyani wamazwe womhlaba e-United Nations u-Antonio Guterres uxwayisa ukuba isimo kwele Venezuela singaba yingozi nxa amacele alwisanayo engasahlalanga phansi akhulumisana. Ekuqhubekeni kobudlwangudlwangu obubangelwa ngamasotsha lamapholisa echaya abantu lokubabopha, abanye sebesithi lokhu kufana xathu lokwenzakala ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Lokhu bakutsho ngoba abetheswa icala lokwenza umbhuqazwe lo yibo abalokhu bekhokhela ingatsha zamapholisa lamasotsha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungela izombusazwe ezimbili, umnumzana Cassius Simana Mpofu endawonye lomnumzana George Mkhwananzi onguye osungula lingxoxo.
Ukuthatha umumo okhona uqathanise neGugurahundi kungaba yinto embi kakhulu, ngoba kusuka kwehlise isisindo nohlonzi lokubulawa kwabantu olwaba khona ngesikhathi seGugurahundi. Yebo, khona kubi okwenzakala ekhaya, kunokuhlukunyezwa, kunokuthwaliswa kanzima, ukudliswa lutshubhu. kodwa ke ngeke isimo sakho nasifaniswe lesegu ground lo wale sana bese ungumbhuqazo owawuqonde ukuthi usha uqothule abantu abathile ngokohlanga lwabo nangokwezombangazwe. Lokho kukhona manje ngokwabantu nje abethukileyo ngemva kwesimo sokuvuka umkholoha kwabantu ngenxa yentengo ekhuphukileyo, sebezama ukuthi babuyisele isimo ekuqaleni besebenzisa inswazi nezigodo zokugongoda abantu, kodwa ke ngeke kubekwe ezingeni le-ground.
Wena ke mnumzana Mpofu ukubona njani lokho kwenzakalayo? Awungeke wakuqathanisa nale ku-ground njengalokho esikuzwa abanye bekutsho?
Hayi, angeke kulingane lokwi-ground ngoba isikhathi se-ground afana sabona abantu bevulawa ngendlela ebusuku bebhebha amangcwaba abo abantu babesebefakwa phakathi ngokuningi baduthule bephakathi izihlobo kuthokazi babulale. Mina kuthokazi kazi bagcibele ngemva lokho ngisigide phezu kwamangcwaba sathola abantu zaleso sikhathi benyutshwa ukudla ngoba siyabona sindawo zemadebheleni zonke imigezi lanapho fawuthola khona laba abantu bawuthiwa ukuphumelela kulayo indawo zonke zavalwa amashopu ongabi nebhasi noma inye ehambayo babulawa indlala abantu sabona abantu bethiselwa ezindlini sabona omama bedlwengula obaba benyamalala lokho khona kubi laphana sabona into enzima ebuhlungu engeke yalinganiswa noba yini sokuthi kwenzekala khona kwamadla ngoba sima sikhangele ukujongudla ngobukhona lobu asibona abantu obukhulu ofcouse kulabantu asebenaphele impilo kubuhlungu lesi lesizwe ngalokho.
Mnumzana Mkhwananzi, nxa sikhangele okwenzakalayo singathi thina umongameli Emmerson Mnangagwa elokhu enguye yini ophethe intambo zonke yini ezombuso, kumbe kukhona okwenzakalayo, kukhona ukuchaya amanzi?
Ngingaka uphendulo lombuzo ngizathanda ukuthi impiye ngigcizelele lokho okusho ngumfowethu Mpofu ukuthi mhlawumbe okungenza abantu bazame ukuqathanisa lesi simo esikhona lalesiyaye sombhuqazwe saba khona kungenxa yokumemetheka kokusetshenziswa kwezixhumi, izixhumani zona ezi-social media ngalesiya sikhathi nengokwakusenzakala kufihlakele okukhulu okungenamkhosi kodwa okwakungabonwa muntu wakuthi noma mhlazana kubonwa ngumuntu kuyebonakala sekusiyafika emehlweni kaZulu nge-newspaper ngamaphephandaba kodwa kuvele khona izinga lakhona selehlile lingasabonwa ngabantu njengoba nje abantu bayathatha ama-video alive bayathatha ama-foto ngalesi sikhathi. Bese ngidlulela kulo mbuzo wakho wokuthi lesi simo esikhona esenzakala ezweni laseZimbabwe kambe siyakhomba na ukuthi umnumzana onguyena ophetheyo esaziwe ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa usasenguye ngempela yini ophetheyo? Impendulo yami izokuba yikuthi akukhombisi ukuthi nguyena ophetheyo. Indlela akhuluma ngayo ekubuyeni kwakhe sevela ngaseDavos ukhuluma sengathi umuntu ofuna kukhunyiswa nomlotha, umuntu ofuna kuxoxiswane, umuntu ofuna ukuthi kube nokuthula kumiswe udlame kube khona izingxoxo ezithile zokubonisana. Kodwa ke esikubonayo kusenzakala yikukhuphuka kwezinga lokuhlukunyezwa kwabantu amasotsha amapholisa ezenzela santando okungabe kukhomba ukuthi akusuye umongameli ongena ophethe izinduku zombuso, kukhona umuntu othile ohlongoza impi othuma laba bantu abaphethe izibhamu ukuthi basebenzise lezi zikhali abaziphetheyo ukuhlukumeza abantu. Kuthi ngesimo sokuhlukumezeka kwabantu bese beyavuka umkholoha ngolaka baze badale ukugenqulwa kukalo ophetheyo okwamanje.
Mnumzana Mpofu, isikhathi sesingasavumi, ungasigqibela uhlelo usitshela wena ukuthi ubona njani okwenzakalayo lokhu njengoba sike sezwa phambilini abanye befanisela ukuthi kulokudonselana amandla phakathi kwenkokeli.
Hayi, ngivumelana nobaba Mkhwanazi ngoba masikhangele ngibona ngathi amandla Mnangagwa akasenawo, sengumuntu nje osebenzele ukuthi loba yini ngenzakalo ngoba amandla kakathiwe ngakhanye ngathi lokhu ekhona ku-Ami ngathi usesekelele esekelo olukhulu ku-Ami. So as long as vele esekelo olukhulu ku-Ami amandla kaMnangagwa kawayekho angaba khona ma kuzukuthi i-Ami ingajika kusasa ithina sayisamsekele uthiwe ngoda as long isamsekela lo losekelo lwe-Ami okwamandla nguyona mandla and kubonakala umuntu olekhulu esekelo lwe-Ami ngithiwe ngoba ebe ngomunye wabo osuke ku-Ami sifong vice president. so umoya lezo uzoqhubeka usuka usuka muzo ngoba kuye khomba ukuthi sibuswa ngamasotha asibuswa ngumuntu asibo sotha kumilitary government imilitary kuyenzakala lana yiyo lokhu ikhona lakathesi so akula nto ezulu ngaphasi yobuswa amasotha abantu bazohlupheka kakhulu akula nto abazathi bayenza amalungelo abawo asizabe ahlemiswela kancane.
Alo ke ngumnumzana Kesha Sajayze Simanampofu ingcwethi ecubungula izombusazwe beqoxa indawonye lenye njalo ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi. Sibuyele njalo kudaba lothu esike salithembisa lona lamhlanje ke inkulungwane zabantu bezigcwele eNorton lapho kade kukhalelwa khona Oliver Mtukudzi umculi obelodumo abakade bemkhalela babalisa umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa lo mongameli Emerson Mnangagwa yena omphe inhlonipho yesizwe i-national hero kesizwe loludaba ngokugcweleyo kuMavis Gama.
Bekubuthene abantu abaningi emzini kamuyi ngesikhathi umongameli Emerson Mnangagwa esethula umbiko wakhe wokunikeza uMtukudzi isicoco sokuba liqhawe lelizwe. Lokhu kuza ngemva kokuba abohlangothi olubona ngezabalibazisa uZulu abe National Arts Council becele uhulumende ukuba atholiswe lesicoco uThuku. Umqondisi ohlangothi lweNational Arts Council umnumzana Nicholas Moyo uthi bekuvele kusaziwa ukuba uliqhawe uMtukudzi.
Iqhawe ngempela. I-National Arts Council imele abaculi bonke lama artists bonke ilahlekelwe ilizwe lilahlekelwe kwembese iyezi elimnyama kube lesithunzi esikhulu ngemva kwelanga elilodwa sizwe ukuthi uOliver Mtukudzi kasekho. Gimi ngizobuhlungu obukhulu ngoba izolo
uthi ilizwe lilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaThuku.
Wahlabela about amalungu amalungelo abomama, wahlabela ngezengculaza, ahlabela into eziningi ukukhulisa abantwana ukuthi ungazilaleli ingoma zakhe uzwe zikuthinta zikufundisa into emangalisayo leyo. Owesibili, uOliver ube ngumuntu othethe ezokucula waziguqula zaba yibhizinesi ebambekayo, business etangible ebambekayo. Malutshwana ama-artist amaningi akwenzayo lokho, uthethe imali yakhe yokucula wayakha i-empire okuthiwa ibhakaripayi.
Amalunga amabandla ezombusazwe ehlukeneyo okubalisa LMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa baze labo ukuzakhalela abemuli kaMtukudzi obesaziwa ngelokuthi Duku.
Mamsuru wakudenga kuna
ukhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa ukhokhele ingoma yokholo ngemva kokuba ethule amazwi enduduzo kuZulu obebuthene uzakhalela esililweni sikaThuku yena obhubhe izolo mhlaka 23 kuyona le inyanga esibhedlela seAvenues Clinic eHarare. UChamisa uchaze umuyi umthukuzi njengomunye wabaculi ababeqhuba umsebenzi wokumanyanisa uZulu. Omunye wabasebenza lothuku engusebele wakhe njalo osengumfundisi uZex Manata ukhuluma ngokulahlekelwa kwabo.
He was my friend. We started music together. Now we've lost him. Please.
Abaculi ababalisa uThomas Mafumo, Alec Macheso, Baba Mechanic Majeruke, Nicholas Zakaria, labanye abambalwa bebekhona ngesikhathi kusethulwa umbiko wokunikezwa isicoco sokuba liqhawe uthuku. Abezinkonzo ezehlukeneyo, abamabandla ezombusazwe kanye neziphathamandla zikahulumende babuthene emzini kathuku eNorton. Ukhangelelwe ukubekwa ngesonto umthukuthi mhla ka 27 kuyona le inyanga kaZibandlela. Inhlanganiso ezehlukeneyo zelizweni lezamazwe omhlaba asebenza lazo uthuku ezifana labo UNICEF lazo zithumele amazwi enduduzo ngemva kokuzwa ngemva yakhe izolo. Studio 7 ngiseNorton ngingumevisi Gama.
Imbiko ophuma kunkampani ye-ITV News uthi kulabesifazane abalithumi lanye abadlwengulwe ngamasotsha kusukela ngeviki edluleyo njalo abanye babo bachasise okwabehlelayo. Inkampani le ithi isikhwezelo ludaba kuhulumende yena othi uzadingisisa ngalo okwenzela ukuthi abazatholakala belecala bajeziswe. Ukuze sihlaziye ukuthi udlakela oluselizweni luthinta njani abesifazane, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosazana Dorcas Sibanda, ilunga ledalela eParliamente okubandla le-MDC.
Ukuthi ngithi libanja lami kunzima ngoba wonke umuntu eZimbabwe uvukile ukuthi akhulume umqondo wakhe. Into zinzima lapho eZimbabwe singakhangela noma ungazingena esitolo khathesi ukudla kusethengeki, uthi uyabhadalela abantwana ama-school fees imali awunayo, uthi uyahamba emsebenzini nemali ye-transport awunayo. So umuntu wonke uvukile wathi hayi bo, isikhathi sesifanile, kanti vele kwenzakalani, kanti uhulumende usenzelani. Anti yabo, sekungene umuntu wonke emgwaqweni ukuthi akhulume, ende kuyavunyelwa, ende lilungelo labo, ende kukhona emthethweni ukuthi abantu betshengise.
Udlakela lolu luthinta njani abesifazane?
Abesifazane ababotshwayo ye bakhona sibini ngoba vele yimbali yabo. Uhulumende lo khona wezanipiefu vele ikwenza kwakhe ukuthi engabone sehlulekile akwenzayo kwethusela abantu lokubopha abantu abangalacala bayabotshwa bethatha bephoselwe entolongweni bayethuselwe. Uthiwe ekhuluma ukuthi ulecala wena ungalacala. Ende khona kusukumisele omama kakhulu, mama yibo badubeka kakhulu ezindlini lapha ngoba khathesi noma ufuna isinkwa umntwana ukhale ekhangela umama. Ezindlini lapha vele sonke sikhala sikhangela umama ukuthi umama uzasenzelani, uye omele ukuthi sidle, omele ukuthi siye esikole, omele asenzele into yonke. Noma uba belimele noma uba begula uyabe ekhale ekhangela umama. So anti nabona ukuthi izikhathi eziningi khonapha le mali ezifunakala ezesibhedlela ukhala kukhangela umama. Emisebenzi kayikho, abantu abaningi siyakwazi ukuthi bangolova kabasebenzi. So udubo lebe lukumama izikhathi eziningi.
Kule minye njalo imbiko ethi kulabesifazana abadlwenguliweyo ngamasotsha, lingathini ngalokho?
Engingathi kulethwa ngesilungu. Laba nxa bakwenza khonokho abakwenzelwayo kabahambe bekhuluma emapholiseni, nxa kwenziwe lowo muntu anjani afakwe entolongweni because vele kakuvunyelwa, kakukho emthethweni. Yesiyakuzwa mina ngingahlangani layo osekhuluma estret lami wathi kwenzakale kuye, but ngizile ukuthi kwenzakele. And nxa kwenzakele sizamake sure ukuthi bayabotshwa labo bantu. Justice should prevail. Nxa futhi abaripotanga kababuye bezokhuluma noma belenda ama-members of parliament abo kumbe babuye bazositshela thina nje nge-women's caucus, yizo izindaba esizikhangelayo zonezo. Ngeke uphonge uhambe ubambe umuntu senze umathanda.
Lo ke ngunkosazana Dorcas Sibanda, ilunga ledalela eParliamente ekubandla le-MDC, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. wasagara ingoma ka Mui Oliver Mtukudzi isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sizadibana njalo ngo 6:30 ekuseni. Igama lami ngu Chris Gande, ngilichiya ke ku Studio 7 Live Talk lilana.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.